Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyililunga le-MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khonale amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitshini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubathothe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kulemibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngale MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela uMnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo uMnumzana Blessing Thebundo umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. UMnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7 uMnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angiyabona eZimbabwe kunesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine ihlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esitshela ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions izixa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ke iyilanga uzathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lo nazibani sebaphendukela njalo. Kuliqiniso ukuthi bey'nkoxo izanu PF yendi there, but abantwana kwenzeka babona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi nami kulokunye engikubukayo ukungasho necessary ukuthi ngunkulunkulu ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amama hepithi liya-leadership yendi
leyo. Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubona kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo kuyabala ukuthi ngithi wena njengoba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengwensi kwe-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla angiboni kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekunesikhathi eside ngu-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achivileyo ku-opposition politics. Ngiyaphikisa njengoba ngikhona ukuthi So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kuyokunye oyikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government ngono ngihambe phansi ngombuso kapha komnankagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimbabweuyavumelana nako lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition sebelandela abantu manje thina abanye asikwanisa ukulandela abantu silandele i-politics
siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla le-ZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu uthini ngalokho
ukuthi abantu batho njalo but ungakhayela ubabo umnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo nyika enobakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubabo umnankagwa lapha khona simncedise lapho esisuka ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition sisebenzelayo ubabo umnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesinyisikhathi awuzuzi lokho kumele kuzuze
sikubonile njalo emifanekisweni oxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-P F umnumzana Obert Mpofu kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uza kwenzani usuka lapho
namhla ibindaba okuthiwa its a welcome kuzanu njengoba Obert Mpofu unguye usecretary general wezanu ukuthi ngilesikhundla kuzanu ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe re-5 years eyimemba lami I'll be patient up to the right time.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla le-ZANU-P F ose wayelilunga lebandla le-MDCT osekuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho. Izalwane lezi ziqhathwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini bengayi, abalazwe ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi, ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhashi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugade esemsebenzini, kasoze abe le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiphalamente ye-South Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni, ngoba abanye bayahluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiphothe. So yikho lokho esikuphakamisayo thina ukuthi sile zisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha, kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days, ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshaisa ngabo-10 nxa ezavakasha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi, njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa nathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi lwasenzini i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona. Lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayilaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration. Iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza emakhitshini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala, abantu laba vele angeke ubaxothe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu, bayabhadala izikwelede zemota, banabantwana ababafundisayo, bayathenga ukudla endlini, kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali. Bese besala le mali isikhathi esiningi eba ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo, kanti khona kumelthi nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000. Yikho sisithi thina ukukhompaseta ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini, sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini, kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Hello-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo koBulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kwiminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxile siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusethiwa khona imall esasiyenza ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle, kube lezinto eziningi ezenzakalayo, kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota zikhayisa ukubana zingene laphana khona egodini, kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimall esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank to terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khonapha. Sananzeka futhi kwakhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana, but ekuqinisweni kubana kuhle nje ngoba sibona ngathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimota zithwale endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona bemjova lalaba abahamba imota ezingane imishikashika labo bengabi khona ukubana bagange bethukethe abantu endaweni ezirong. Sibona ngathi hhayi i-congestion izakwehla yehla ngoba imoto asezithwala abantu laphana yikho esikunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus le ndawo yamavendors asikhoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyani esasiyikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imoli njengokutsho kwabo
ngimbuzo onzima umuntu abantu bawuthendulele okwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi ithuba esibala leZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngazofayelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu beyaqasha ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto motors zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenxa umsindo usuyehlile ose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili ibus terminus kumbe imijovo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isukade lokukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungagayelana lamabhey ayenziweyo khona ngxa ungena egotini ngale kwakhona zathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswa ngesule ezikhanye ngibone ukuthi indawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima ukuthi ngathina kambe ngingakwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kwi-bus rank lama-bays lawananga angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi ngawuzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo mall izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso ngabe sakha hayi asitshengisa ukuthi i-mall silabalayo masingaga singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzayo singayiboni engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhubu sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe i-mall izabakhona ngoba labantu abaningi ayisitifade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujove isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Asibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Alo studio linjani masora baba studio baba studio save naya jabula ngenyuzi elizibalayo elizibalala kahle ngathi siphuma njengoba ziyini mina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga usithe ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile lako sela futhi trips eka sengezo chabanga uthi yaphindile khona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumeni zami kumbe sekhulumeni sekhulumela yipi kodwa ithengisile ilizwe usengezo chabango yokuthi nje angazi ukuthi nje utalubani uyavakatsha nje usengezo chabango noma ehamba emathebeleni ebona abantu egijime bemgijimise lwasomuntu lo kasomuntu ayiqala mngingenela umama umampala uviolet impala ozalwe embembezi yozalwa kompala mdala msuseni mngingenele nabafowethu abasesouth africa mngingenele nabafowethu abasejohannesburg ngikhona elias dlovu ngidlala ivege 26 nendlovu ivege 26
Studio 7, Studio 7, Studio 7, ngilele ku Studio 7. Ya, wona uchabanga lo lo khaliphani phugeni wakhe lo. Hayi le nto kade beyifuna hayi siphumelele impela. Izalo ke silempande ezidlula leze bilazo ngoba ushamisa wayevele esemshake ewayishekisile izalo. Izalo vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya iqedwe uchamisa. Nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo chabanga bevusa izalo vele ibisizwe ibisizwe njizani hayi sengezo uchabanga hayi liyayimotsha iZimbabwe ishiphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi liyayimotsha iZimbabwe shem and lokwadeni kufuna selikutholile ke izani ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izani ayijabule mpela izani ngoba iyasho isiwinile kambe izinyithisela ihamba yodwa kambe izitshayela ihlombe izani hayi kuzophelelaphi lokho kwezani kodwa kukho kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo eZimbabwe
ihlalibonani basekazi ngakithi studio 7 ngalinjani lonke hayi mina nyaphila ngicela basekazi ba studio 7 ke libali audio yami liye fika kuchabango bo hayi uchabango sekusobala ukubana li client design PF isiporuri design PF angeli ngicela ukubana uchabango wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali asibo bafuna ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo ngokubantu akufanele bezuze khona ukuthi behle bebonte uchabango lo isiporuri seZANU PF ende futhi uchabango ubekwazi ukuthi la ngawo semzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uchabango noma uhamba ngapi noma usiye toilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebelini
ngibingelele kubasakazi labo bonke abamameli be-studio 7 igama lami ngingupatrick Sbanda wasendaweni yasemguza ngiphawula ngodaba lwegugurawunde lo olusemlonyeni wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi ime engakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonaleni ezama ukuthi ehlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama ukuhlanganisa into ezimbili ezingeke zilapha zahlangana
studio 7 njani bantu bakithi ukhuluma ngethu Kinyati weZimbabwe's protest for change hawo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Jabangu mfowethu lapho khona uchupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi ithole i-3/3 majority hayi kulungile kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabweans maZimbabweans lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle kahle vele sokumele lapha siphakameni singeneni emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabweans akusekho okunye sisakulindile la iZANU PF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amaphoyisa amayesibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala yethu silwela inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu asuwelabo labo mnangakho ngiyabonga mina
salubonani salubonani studio 7 siyabonga izindaba esinika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngomhlanhla ngikhuluma embombeswana esigabeni sakomakona okokuqala nizolingelela ubaba wami uchuma usazenze nethini dlala wami uberayit lawo khona wathanda kakhulu umdlala dlala umcini unkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uchamisa sithi ngiphandi ngochamisa khohlwe nini ngochabango uchabango ufanana nje nephepha kuzanti yazi ukuthi iphepha kungathi kumoya liya impumalanga liya le ungajintshonalanga liya lapho so lo wathi mthathe mthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngaba bantu bonke nje bayalandela uchamisa sikwazi ukuthi sasuzanu p f ngoba uchamisa uyabonisa ukuthi into eyifunayo uyayazi yazi nje ukuthi ukhisitejwa ngena lo uchabango uyabona
siyabingelela siyabonga studio 7 ukhaliphani phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa khaliphani ukhaliphe kanjani phoka phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani unamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza le bholo uqathaza hey madoda kithi usengezo uchabango wena lo elimkhulumelayo ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani imali egazi lilandele usengezo uchabango lusehlule ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sekuthethe izano PF layifaka echabalala kithi ngithi echabalala nasikaze sinasibuswe izano nto ikhansela siyaqala ngentweni nakhaliphani uhlole lisenzela lo usengezo uchabango mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likhampeni nje iphatheni siselingeyenu-ke ake likhampeni elitrubusiye nalo lihambe kubantu khona zabona abantu bazolidla lamakha phansi ukuthi libonte abantu balinyanye kanjani nabantu baka Khalipani Phukeni lo sengezosichabanga
ngiyakubingelela msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya hayi ngi fona ngifaka icomplain umsakazi anginandaba ke njenge public figure ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini bathini okunye kabe kungamanga ngiyavuma okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso buka Chamisa abuhlale ngoba i property yephatha angikaze ngakhuluma usobukachamisa mina angaze ngosuku oliyi-1 ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezoyenza i-accusation ngami abe sesithi ngelangelinje nangiphugene sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso bukachamisa angikaze nje langeliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho so uma befuna ukungigcona mina icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha lelo licala lami ngiyalivuma anytime lingangigweba ngakho konke ngikweba khona kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini hayi ngicabanga ukuthi kulungile lokho umsakazi kodwa ke hayi bengijonje angisakhaleli mina ke sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabuswa ngaleyo ndlela ngabalalela mina ngesavi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engivukeka ngakhona so hayi kodwa ngendlela esidegenerate ngayo njenga abantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe awaphile eminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe nababi ke hayi siyabonga lobo vuki kuNkulunkulu kodwa mangizivuka mina esibukweni angijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini ngiyabonga msakazi
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizangqikilana leNigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi iIvory Coast izadlala le DRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le iza kuba nzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kancube oStudio 7 uxoxa lomnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla sezifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa abinanye nabinje phashaphasha uyananzelela ukuthi wonke wona lawa amaqembu omabili aqala ngani ayathikaza bayaxegaxeka but indifiso began ibiwoke true ukuthi ezinkulu zaphenda ziqala nje zingani ziyaphuthi ukuziphelela kuyeyephi kule sizanga sezinshika sezinkulu ezokuhle kakhulu abafana be-South Africa banginake qale ngandatatarisa ngibona ngani ngomdlalo ozabe nzima kakhulu lelo abathuka amalutshwana akumangalisi ukuthi ziyeke sometime into ezibuyele ziyekushutout kodwa-ke i-Nigeria ilabadali ababukhali phambili kuya ngokuthi ngibani ozathuka kodwa asebenzi amakhelwane
khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana
umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulo yabe phandle amakhapodaba yikho sobuyisayela bekhona sebekusimole siyame esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba lamakhapodaba ilize lonke nje linemba wabo lezi zizathu engikuchazela lanxa kungaba yibi nanjani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufaina
imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka
kunzima kodwa njengoba sengilitshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufaina ngapha kwi-South Africa le-Nigeria ha angeke ngatsho owakathi ngingathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlanga nami mhlawumbe Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingayela ukuwina inyakela ukufika kwe-final. Kutho ukuthi ungayi naphakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnikithuka lokuthi aphakamise inkezo nxa amahobi engafika mfinal. Nxa efike kwi-final hhayi ngenkalakatha yomsindo esibili ezaqhuthelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphile phize asiboni indaba leyana yabo 3-0, 4-0 eyamagoli amaninzi hhayi mnandelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30.